Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu imthokazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithi funa abantu abalithumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku-security ehlangothini le-security. Abantu basukuma bahamba kodwa isimanga esibe khona ukuthi abantu labo akusaqhatshanga 12 kusuke kwaqhatshwa abantu abayi 6 ku-12 lezi yakwazobuya abantu abangasibahlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile. Ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi sabona ikampani leyi isiqhathe abantu abafika 50 amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man abantu laba abayi 50 basuka eMashonaland. Kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabonta sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo bunengi silabo abantu abaqhathiweyo phakathi khona pana abasebenza labona labo abaqhathiweyo bezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavileven lawo kuyadanisa bantu bakithi loba lokho esikhuluma ngodaba lunye lokho esikhuluma ngokungcindezelwa lokho esikhuluma ngokungaqhathwa kwabantu bakithi amakampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakampani kahulumende lokho eqhubeka umkhuba wawo lokho eqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhathwa besubencishwa ama opportunities siyananzelela namanye abathi baqhathisa online okuyenziwa ke yi Ministry of Health abantu bakithi lokho beqhubeka bengaqhathwa yilobu bulembu kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli sizoqhubeka silwela abantu bakithi thili lolu hlupho luphele luphele komthwakazi.
Beli khulumisane lamapholisa yini ukuze lithole imvumo kumbe babe lolwazi lokuthi kulokutshengisela yini kukanti alibanga lohlupho yini kulokho kutshengisela?
Ngiyabonga umbuzo. Amapholisa besingawatshelanga ngoba vele bekungeke kusisize ukuthi sibatshele ngoba bebengasoze basinikeza imvumo yokuthi siyenze. Siyake sikwenze maningi ama-demonstrations esiyake siwa-stage maningi ama-demonstrations esijayele ukuwacela ku-ZRP kodwa-ke kabasinikeza imvumo. Yingakho namhlanje sikhethe ukuthi sisukume ngoba thina masihlezi silindele imvumo abanye abantwana kumbe ezinye izakhamizi ezingasizo zakobulawayo ziyabe zizuza imsebenzi belokhu beqhubeka beqhathwa thina abahlali bakobulawayo silokhu esihlezi njalo silindele ipermission yokuthi sibhikithe emapholiseni. Leyo permission singasoze sivele siyithole.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana lani? Umbiko liwuchiyele bani njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr Ndlovu onguye ongu trainee supervisor kuleya company. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisana naye sizwisise kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole kodwa kubukeke ngani waye ngumuntu okhona. Lanamhlanje yena ubaba uNdlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu wasidlula wangana kaboni bantu sazama ukumkhulumisa wangena emoteni wahamba. Akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani kodwa uma uyisihlali seMathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu beMathebeleleni. Yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuchile emafensini ekampani zakuchiyela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane kodwa hayi bona ukusamukela abasiyamukelanga basibukele bayenze ngane ababoni bani.